Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngontulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcini isihlalo weMDC obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo, usezathoniswa lamhlanje eMashwingo.
Alright, sibili ngabe sithi khona khona uhulumende kumela kitsho ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulamanzi, akulamagetsi, le mali iyahlupha.
Lanxa impilo inzima lezinsuku, abasekeli bebandla lezanu PF bathi phambili lebandla labo.
Ngibini nje abantu sesithanda ukusola ukuthi dala labo wasola inkona sithanda ukuphilisa nabo ngabela ukuphilisa inkona sesiyahle ukubona nje izinto enhle ekhona ikhanda phethe lelo nje over inxa sizwele egcwele ngenzondo kuphela.
Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Sixoxa ke lamhlanje lo mnumzana Ambrose Sibindi.
Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthi ayi-stakeholder meeting. Abiza ama-political parties zonke e-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu ukukhulunyiswana. Uhulumende avume ukuthi uhulumende kwanaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikhomithi ovela ku-civil society osibone ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe.
Zonke lezo indaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leMDC umnumzana Job Sikhala obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende usezamiswa phambi kukamantshi eMashwingo lamhlanje. USikhala ubotshwe ngolwesibili phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi iMDC izagenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Amagqwetha kaSikhala akhala ngokuthi avinjiwe ukumbona izolo amapholisa amhambisa eMashwingo engazwiswanga amagqwetha la. Abasekeli beMDC bona bake batshengisela phambi komthethwandaba weHarare izolo besola ukubotshwa kukaSikhala lonobhala jikelele ogatsha lwezabatsha umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena owetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USiziba yena ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba weHarare lamhlanje. Sebe sedlula amachumi amabili asebebotshiwe lonyaka kuphela ngecala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC uNkosazana Kimberley Bebe.
USikhala loSiziba babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party. And i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluku and watshontsha lamavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala loSiziba akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha, ufuna ukutshintsha izinto, ufuna ukufaka idemokhrasi, kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi asayifakile. Ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Baright sibili nxa besithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulamanzi, akulamagetsi, le mali iyahlupha, labantu baphumile emsebenzini. Manje nguhulumende onjani nalo ongagcini abantu endinto ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandla abadubekayo abangekho kuzana uPF so mbone ukubotshwa kwabo lokhu it's unconstitutional it's very wrong it's deprivation of human rights kurongo kakhulu khona lokho abakwenzayo
Abanye bathe umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ungatsho njalo lawe
uMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali uMnangagwa baningi abantu abalokhe besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama-trumped up charges against ama-activists lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa kulala abantu ababotshwa bevela ku-conference is it Borobora Islands asengikhohlwa ukuthi ngabe babotshwa bebotshela ukuthi babengama-activists nje babesiya khulumela ngeactivism so uMnangagwa is really bad when it comes to government izinto azikajinji waqambela amanga waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzajinji izinto kodwa akulalutho olwajintshayo futhi washo njalo election ukhetho lolu ngekho free and fair ngoba indaba yama V11 form ilokhu ikhona phana it's hanging so uhulumende lo akarayithanga sibili uhlukuluza abantu uhlukuluza abantu kakhulu abantu bayadubeka kulalutho olutshintshayo njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu khangela omunye uminister ubanjwe le 25,000 cash endlini hambe shiya abantu bedubeka bengela mali kodwa yini le mali yangkhona uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu uphethe abantu ngohluku
lo ke ngunkosazana Kimberly Bebe Osekela ibandla leMDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBilitane. Lanxa impilo inzima kulezi nsuku abasekeli bebandla leZANU-PF bathi phambili lohulumende weZANU-PF usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma njalo ongusomabhizimusi kobulawayo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalabo abathi kufanele umongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso adedele abanye ngoba yena usehlulekile
ungakhangela ezathisa umongameli uba uMnangagwa engenile usezamile ukufaka izinto ezitshengisa ufuna ukubana kube lobubeni ebantwini usezamile zama-reforms khangela u-ayiphasele ekhitshwe bona lababeni abemidiya usezamile ama-arrangements siyakhuluma sesikhulumisana nabobritani khona le sizama ukhulumisa nabo-amerika into ezingikho ezenziwa-ke ngesikhathi sikababa uMgabe so konke lokwana ngama-pointers atshengisa ukubana uhulumende uzama ukuvuselela izinto kodwa-ke unfortunately sesiba labantu abakwaziyo bona izinto zingalunga bona bazala very irrelevant ngoba bona irrelevance yabo yininxa izinto zibheda so andabona umzimbabweni ungalungisinto yonke ahlale ngihle thebenti zonke ugetse ebuya ifikele ingahluphi ukudla kutholakala kuthiphile umzimbabweni kalendaba ne-politics so laba abanye laba i-politics yabo ngeyikhaya sona leyikhona so bazazama ngamandla kubona vele kuhlale kunekhayos vele kuhlale kungazwakali lokhu hamba njani ukwenzele bona besale kunjani be-relevant ngoba unfortunately kunabanye esibathi ngama-carrier epolitisini abanye sebaze bavala namalofim awasahambi lezemthinandabo zimsebenzi yabo abayafundela izikolo sebeqidwa ngepolitics ukuthi ye bantu abayafuna ukubambelela izinto by ugokhrokhu mina khangela nginje bekungu-M P phela nambobhoma kodwa afazani noma ngidliwe impileni ekuhamba ngiyasebenzela anginasikhathi nako okuningi nxa abantu bebuya ngiyabancedisa nxa abantu befuna umqondo wami ngiyabanika but angisoze ngilala engahlanga ngenxathi angingenanga benke ephalamenti no but bakhona abanye abantu bokuthina ngcona abulala umuntu ukuthi enangena ephalamenti
abanye basole ukuthi abakuboni ukuthi intengo yempahla yehlile izwakala kumalunga ibandla lezanu ku-P F kuphela suke wazibonela ngamehlo wakho ukuthi ngempela sokulobobelo lapho emavinkileni
I'm sure i-social media ngiyayilandela sifi amapinto wabonile ethathwa ezitolo yokokubana hhayi ithathwa lapha intengo zikhwela kathesi amapintsha athethwe futhi intengo zisedla aposta futhi kanti umuntu angafuna ukuvuma koroko akhe ngizwe isizekelo sose esendwane ngithanda mina imazwe orange crush ngiyathanda kakhulu ibithi ngo 20 something dollars kanti ithi ngo 16 something dollars khona kwa kanje nje hayi kulo mahluko kuyinhlaphe lwezinto ukuthi njengabantu sesithanda usona ukuthi la lapho wasona ikona kanti ukuphilisa nabo ngabela ukuphilisa kona sesehle ukubona nje izinto enhle ekhona ngithanda phethe lezi zinto oh inxa sesizwele sesigcwele ngenzondo kuphela indaftero amashobe angona aso mashobe enzani phezu la aso mashobe kahulumeni amashobe abanikazi amashobe abonke abojobhini o-pick and pay bona labantu ebaba asobe kodwa nabo sebebonele isenzi ukuthi a-a asebenzela sekuzidurisa nehlisa let's appreciate
lo-ke ngumnumzana Joseph Juma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Ukwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kwamaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli zindaba kwele Bhilitane izolo ukuthi ukuvimba imali yakwamanye amazwe ukuthi isebenze elizweni sokulethe ububelo kumnotho welizwe. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ukuvalwa kwamanzi okwenziwa ngumanisipala kulezi nsuku kufanele ngoba impompi zedolobho leli sezileminyaka engamathumi ayizikhombisa selokhu zafakwa. Kwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumazwe elisithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Bengicela nje ukukhuluma ngendaba kaba President welizwe lo ngelazwelo ebantwini. Uspenda 12,000, uhaya iframachinenza 12,000 an hour. Edlala nje edlalisa ama-US. Kodwa thina abanye ngapha esithwele nzima zihawula. Angiwazi ukuthi unjani lowo muntu. Nguye lo Mthuli Ncube, lo Reserve Bank, labo bantu angikwazi ukuthi basivelelana. Kumbe bakhonza usathane kumbe bakhonza uNkulunkulu angikwazi kodwa mambona ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi yontungamili yo Chris Gande sithandekile emhlanga. Yayi ukuthi mo khulumayo endaweni yasenkayi ngaphansi kwesigaba sako Chaidolo yako ward 25. So hayi nesami isikhalazwe ngilaso nje lapha ukuthi awuhulumende kangenele bakithi sesithwele nzima endaweni yakithi hayi abantu bayalamba sibili kakhulu hayi sesithwele nzima kube le mali leyo ekhona le yamabhondi le yama-RTGS ayisebenzi ungaze ube le malini nxa uthi uyafika esitsholo akusebenzi lutho so kasisakwazi ukuthi senze njani emasimini asitholanga lutho lokuholwa kuholwa ngapha kwezindawo sizo kuthiwa kuyaholwa amabele endaweni yabo Plumtree kuyaholwa amabele kodwa ngapha kuholwa so indlala isithwali senzima sibili siyacela ukuthi uhulumende engenele sibili ngoba hhayi kathesi kwakungcono laphana kusasebenza amarandi nama-usa kathesi sokwavalwa so sesebenza loni RTGS leli alisisizi ngalutho vele so hhayi siyacela sibili ukuthi ngakwenza sibili uhulumende engenele sibili ngoba abantu bengafa sibili infekthi sesifile vele ngoba kakhula lapho esingathembela khona hhayi kunzima thina sithwele nzima sezolwa kobulawayo abakhala abafowethu besithi akulamagetsi kuyahamba ahamba so hhayi kunzima kakhulu asisakwazi ukuthi kanti manje senze njani ngeZimbabwe sibili khonapha hhayi lokhu kunzima kakhulu labo gawule bona bezanu PF nabo siyabezwa laba behlala bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo khonapha hhayi mina kankwazi kumbe kabazalanga yini bona babadala bonabo sibili hhayi Hayi lokhu sokusithwalisa zima lokhu sibili. Hayi ngiyabonga.
Mina ngingumama uMahlabangana, siyalibingelela ku Studio 7. Ey, siyakhala lapha ekuzweni lethu. Siyaduka izinto ziyasihlupha, okunye imali sayo kuyadula, konke akukwaniseki ukutengeka. Asilamagetsi, asilamanzi, asilaphose konke singabe siyakudinga empilweni, asikwazi okokwenza, sithwele nzima kuleli lizwe.
Kwenzani basakazi be-VOA? Ngu-Mr. Kupe ngomakhulelo okhulumayo. Angibuhlungu ngomumo wakithi eZimbabwe. Angazi indaba kithi yophela nini, iphele njani. Kuyazi sibuhlungu kakhulu nxa sesiphilizwa njenge-Korea ukuthi akumelanga sikhulume kusenhliziyweni zethu. Nxa singakhuluma kumele sibanjwe, sibotshwe, sethuselwe, sibulawe or sicatshiswe. Into ekhona ebonwa umuntu wonke, iziwa umuntu wonke futhi. Uyakwazi ukubuhlungu kanjani. Umumo esikuwo lo ufuna i-political solution, not ubu-terrorist bulobo ukuthi bantu kumele babulawe basayilenswe. Kudinga i-political situation lokulalela imichijo evela kwabanye abantu lembono, ngoba eqinisweni lonke nxa silalele imichiliba yamaxhegu efana labo Gift Gawde labobaphuthuma uJoseph, benza sengazathi into zonke eZimbabwe ziraitha kulaa nto ehluphayo. Yonke into kuthiwa isitshintshile. Okwanini ngaphi kwakhona itshintsha njani? Kutshintsheni, maybe kutshintshe emicabangweni yabo, wakitha kulaa nto etshintshileyo. Impilo yokunzima. So ukuthi sibe siloko sibambana amehlo sethuselwa njalo singakhulumi into esizibonayo, akusesiphambili. I-way forward i-political solution. Asingeze sathi thina siyazama ukuthi abantu sifosezela bezitolo behlise impahla kumbe kuthiwa sitshintshe imali ibe yilokho. Ungaze uyibize imali yakhona ukuthi impondo, ukuthi inhlabathi, ukuthi yini, but i-political solution efunekayo kuphela. Manxa siloko sibhoda, people are angry, abantu bazondile phandle endaweni ke sonke sikhulume. Yona le into ekhulunywa ngabo-job yinto esebantwini vele, into ephilayo, into ekhona. Yize singasoze saphumisa laphandle, kuzwakala kodwa vele umuntu okuzondile. So the sooner the government realizes ukuthi kumele kube le solution e-political, the better. Ngoba isimo sizaba sibi lesi. Ngiqinisile, ngiqinisile. Mark my words.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Namhlanje ke siqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lencwadi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni uze kube lobubelo. Siqiba ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, yena onguye njalo omela inhlanganiso ye-ZCTU ku-Western Region ye-Zimbabwe.
Well, engxenye okungasinetha kathesi ukuthi usuphe sihlale eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende layikala mpendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende layikala mpendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuloku kuqhubeka kusiya phambili, abantu bedubeka uhulumende layikala mpendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siya phezulu nsuku zonke, abantu ngapha ekuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende layikala mpendulo. Sibona ungathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluba silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Bembona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting, abize ama-political parties zonke ne-civil society, kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries, kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU PF kuphela. Athathe nxa yikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina enganyetha kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe, nxa yikhona njalo ovela ku-end of the opposition parties esibonde ngancedisa lafakwe khona lapho ukubana asebenzi. Senzela uhulumende lwana okuthiwa ngowabantu bonke esingathi i-government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo, ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenza ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe, benza ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende ozakunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo phosela nxa singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsela ngale idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume
njoba nje lokuqalizeni sifuna lokuthi abantu bazehlisele lokuthi ayitolerance abantu babe bemukele ukuthi sithiyene ngokwama political parties kodwa bese benanzela ukuthi lapha uzithinayelizothi sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngawo bona abahlezi kuhle ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle ama-leaders bona ababusa abe-ZANU-PF yes, bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazifundisa ukuzehlisa kwenzeka ukuthi leli zwe liphumelele ya leli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngolwana umkhokeli okukhangela esingathina yi-future futhi kambe nxangisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela amabhizinisi aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizayo sizaphethe kanjani singabala uhulumente uzakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhayele kufutshe ingakhampela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelelana basebenze ndaweni kodwa ihluphe esilalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okhaya ungathi ngasiphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo usekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi ngama-systems asapote yena ukuthi azoseyavota akube ngiyozawina ngaleyo ngqondo asiyindawo and iluhlupho esilalo currently nge-ruling party ye-ZANU-PF laleyo ngqondo lokho kuzasifisela emuva abantu beleyo beqhube bedubeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sekungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngasiyadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political party engabi umuntu e-ZANU-PF engaveli kubantu aba-opposition dinge nje umuntu osingathi neutral ikakhulu bona abafundisi sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedise abantu baphile ngcono bona bona abafundisa kuleyo mhlangano kube yibo abazatsheya bazame ukuthi lezingathi eziphikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le committee enalani yabantu abaneutral zancedisa futhi anamajaji akudala laayibona kathi silanakudala amafom ajaji babe yikomiti yokuthi balethe bona aba bantu bonke abaphulikali bazabatshiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise futhi siyafika kudisemba kungaba le mihluko ngoba lapho kungaba le government of nation ukuthi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyafika kudisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanze esikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu kuyaqhubeka sidubeka
Lo-ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe osigqibeleke inhlelo zethu lapho ebesicubungula ukuthi kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lobubelo ye silethemba kukhona lani elikufundileyo kunhlelo lezi hayi thina kukhona kunenga kakhulu esikufundileyo siyabonga kakhulu
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Silalo ke uhlelo lwethu olokuseni suku zonke ngaphandle komgqibelo langesonto sibe njalo lezinye inhlelo ngo-7:30 ntambama suku zonke lezo ke zikhona langesonto langomgqibelo yeho kwamanje ke sizinze nje kancane singene kwezokuzithokozisa ezokuzijabulisa sinomsakazi wethu u-Ezra Chisa Sibanda
namhlanje ke siphethe i-Black Messengers ikhokelwa ngumfana kaNkomo
Igama lami ngingu-Blessings Nqo ngiphuma kobulawayo eZimbabwe aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 neqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidume ngomculo wembube so sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka
Abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjwa sokutheni?
I-Black Messengers iqembu enganisungula ngo-2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo e-Africa, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar, neBurkina Faso, West Africa. Sihlabela esingathina i-Afropop lesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi.
Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu laqasala kudala kusukela ngo-1994 sicula njalo umsebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngo-July lensingizi. Nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani?
Idlalade le-Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May ilezi ngoma eziyi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo. Lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Bese libasana le Black Messengers. Iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo igama lami uEzra Jesus Banda.
Ezra Jesus Banda, yes, singakagqibi uhlelo silazisa ukubana sizali pha indaba ephathelane lokwethulwa kwephepha le-MDC lamhlanje ngo-10 ekuseni Harare Gardens. Babe besethula iphepha elithiwa lona Road to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy, kumbe Reload ngamafitshane. Ye limumetheke imizamo yokuhlenga ilizwe ebunzimeni, asazi ukuthi likhangele kanjani, kodwa sizalethulela okunengi. Lilalele ke uhlelo kunhlelo zethu ezilandelayo. Hayi, okwakathesi ke ngiyalivalelisa Zulukandaba. Igama lami nguChris Gande. Ye sizadibana ke kuviki ezayo. Ngizake ngithathe ke ikhefu kancane. ilizalwa abanye ke bazalethelela inhlelo ezilandelayo ekuseni lantambama.